Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 kuNtulikazi 2023 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. Ummeli weHarare West edalele ePhalamende unkosazana Joanna Mamombe nonkosazana Cecilia Chimbiri abe-CCC batholakale bemsulwa emthethwandaba ecaleni ababeletheswa elokuthunjwa.
Kuzwesikaukasiwani kaleso sithuthi sokufuna ukuthi ube le mali eningi ende futhi ube lesikhathi insisho iminyaka. Kanti khona kathesiki nje kade kusiba lula ngoba ukufanisa ukuthi uphuqale kumbe uclass 2 ube susiya ku-1 kube kulula sibili kube kusiba ngcono le mali singani yasebenzisa imali elutshwane.
Iningi liveza imbono etshiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokutshayela imota.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le-independence elizwe le-America ebeqakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama-leaders abo okule-democracy khona kule nkululeko ebantwini.
Elemelika linanza usuku lukazivuse lamuhla kulabathakazelela umbuso kamongameli Joe Biden labanye abawusolayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ummeli weHarare West edalele ePhalamende unkosazana Joanna Mamombe nonkosazana Cecilia Chimbiri abebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change batholakale bemsulwa emthethwandaba waphezulu weHigh Court kucala abakade beletheswa elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa njalo bahlukunyezwa bebathathe lonkosazana neSaimarova ngomnyaka ka-2020. Umthethwandaba unqume ukuba abatshutshisi lamapholisa acubungula lolu daba abazange baphume lobufakazi obeneleyo bokuthi batholakale belecala. I-Studio 7 kayinelisanga ukuthola icele lomtshutshisi omkhulu kahulumende u-Advocate AJ Singh ukuze sizwe kubana uhulumende uzaphikisa lesi sinqumo na. Imizamo yokuzwa kumphathintambo ezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi layo yehlule njengoba ephendule wathi kakezwa ngalesi sinqumo njengoba engakasithulelwa ngokusemthethweni. Iningi liveza imbono etshiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokutshayela imota. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende esethule iziqondiso ezithi sokuyamela wonke umuntu ofuna ukuthatha ilayisensi aqale ekuthatheni i-code B lezinye andabana athathe ezilandelayo. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abafisa ukuthatha ilayisensi ka-code C, CICE lo CIE owayekade eyi-class 2 sokuzamele abe ngumuntu ololwazi lokutshayela okwesikhathi esingekho phansi komnyaka ekucode B BE okwakuyi-class 4. Okucunule abanengi ukuthi sekumele umuntu wonke kusukela ngomhlangula lonyaka umuntu ofake isicelo sokuthi athole ilayisensi kumele ahambisane lalendlela entsha yokuyithola njengoba sekuzophazamisa abanye abakade bephakathi kwenhlelo zokufundela ukutshayela. Umnumzana Ngqobizitha Mkandla uthi linguquko ilakho ukuphazamisa abasafundela ukutshayela.
So mbona khona lapho ikho ngani kuzaba akhathaza khona abantu ngoba ukuthi uzuyefika kuclass 1 kube sokusithuthi sokufuna ukuthi ube le mali eningi ende futhi ube lesikhathi insisho iminyaka eminingi ukuze ukuthi kanti khona kathesiki nje kade kusiba lula ngoba ukufanisa ukuthi uphuqale kumbe uclass 2 ube susiya ku-1 kube kulula sibili kube kusiba ngcono le mali singani yasebenzisa imali elutshwane abantu bazayathwala nzima.
Umkandla kodwa uthi engxenye lenguquko izakwenza abachayeli balondoloze imithetho yemigwaqo ukuze kuvikelwe ingozi zomgwaqo. Unkosikazi Roslyn Gwese oyebandla le-Labour Economist and African Democrats yena uthi ilokuhle lokubi lindlela entsha yokuthola ilayisensi.
Uyabungasadingi ukuthi khona mangasusiya kwelinye ilizwe susiyedingana noma uthi khona siweqalisa futhi ukukhangela ilayisensi yakho ukuthi iyayenza yena ukuthi udrive noma uthi useBotswana noma uthi useSouth Africa. Sibona ukuthi khona kuyabungasela lokho. Kuyabe siyinto ukuthi khona uyabe usuponga ufika nje ubuzingenela umsebenzi wakho ube susebenza. Futhi into engiyibonile ngibona ukuthi khona kufuza umuntu wonke eqalisele ku-class 4 instead ukuthi khona kwesikhathi uqalisele nje phambili noma class 1 noma class 2 njalo kade sikuyenza. Sibona ukuthi khona hayi into engarayithanga futhi naleyo iyasincindezela futhi.
Kodwa isakhamuzi yedolobheni leHarare uMnumzana Bongani Ndebele uthi akukho okubi ngale ndlela entsha yokuthatha ngayo amalayisensi okutshayela izimota.
Mbijana mbijana sibe sisiya khona phana kwa kukhulunywa abanye abakhokheli bethu ukuthi Africa ibe yingani ilizwe liyi-1. Into leyo soziyenzeke overnight. Yikho kusiba lezinto ezinje ezincancane, amalayisensi ukutshintsha soon, maybe no borders njalo njalo. Hayi, into enje kakhulu leyo siyayithakazelela.
EleZimbabwe phansi kwabogatsha lokuthwalwa kwempahla lokuthuthukiswa kwezakhiwo lisanda ukuguqula umhlobo wamalayisensi okumele asetshenziswe elizweni. Usuka kulo owawungowensimbi sekuzosetshenziswa oweplastic ohambelana lotholakala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa lakwamanye amazwe omhlaba. Lokhu kutsho ukuba phansi komhlobo omutsha abachayeli sebezosebenzisa lezo zidikinyana okweminyaka emihlanu umuntu wabuyele njalo kuyathatha esinye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhuba umhlangano omkhulu o-Easter Rally eNkayi South ukwazisa ngokusemthethweni labo abazancintisa kukhetho lwenyanga ezayo. Lanxa labo ababikwa ababhalisa bengalamvumo yebandla labo besithi bazancintisa ukukhomba ukuthi babe bebabili esigabeni sinye. Amalunga eNkayi abikwa engelamvumo abalisa uMnumzana Vusani Sithole, Mandla Nkosi Chuma, Sifa Sincube, Love Mo Banda, Juan Ncube, lo nkosikazi Sambulo Maphosa abaku ward 14, 16, 20, 23, 28 lo 25 ngokulandelana kwabo. Unkosikazi Maphosa uthi iningi labo lisola ozancintisa kwisikhundla sokudinga uzamela iNkayi South edalela ephalamende uMnumzana Jabulani Hadebe ngoba nguye owabangela lingxabangxoza ngokuqhuba ukhetho lwama-primary elections ngemva kokuba abanye babo sebevele bakhethwa kwisigaba se-caucus. Kodwa uMnumzana Hadebe uyakulandula lokho.
Okwenzakalayo yikuthi kwabonakala umama uSambulo Maphosa oka ward 25 esemile emoteni yama-commissioners okusebusuku ngo-8 o'clock bephuzile njalo ukufika bebhalisa kumafomu akwazi ukuthi yikwini wawukubhaliswa. Sokulama-results amanye ayiwo abhalwa ebusuku. Then le report enye ebhalwe ngamanye ama-commissioners okuthi uward 25 kazange yenze iprocessi ngojeke. So kwasokusenzakala ukuthi basebesithi kumele kuyeyenziwa kakutsha but this time kwenzelwe khona ngale kuward 25. Umama uSambulo Maphosa wabuya labantu abalihlekana ababengaba ngu-32. Kwenzakala ukuthi lowo nguye ayincintisana laye waye labantu abafika 98. Kwagcina sokulomsindo ukhetho azange lwenziwe. Bafakwa elinye ilanga kodwa okwenzakalayo ukuthi umama uSambulo Maphosa akasabuyanga. Wangifonela mina engitshela ukuthi hayi yena akasenelisi ukubuya. But okunye ngibona ngani wayesesaba ngoba wayebonile ukuthi ujaha lo okuthiwa ngumduduzi Ziba ulabantu abaningi kakhulu abamsekelayo. Ngoba ungakhangela ama-results even bese kusenziwa ama-nominations ku-stage 1. Umduduzi Ziba wathola 52, umama uSambulo Maphosa wathola 48.
Ungachasisa ukuthi kwezinye izigaba ke lapho okwabhalisa amalunga abamabili kwahamba njani?
Ward 14, uBusani Matemba Sithole wathola 19. Then ubaba okubizwa ngokuthi nguLaxon Chuma la wathola 19. UMatemba wadisqualifywa ngenhlamba ayezikhuluma kuma audio la khathesi inhlamba zakhona lokho ezikhona kuma group awenkayi South abadala abahlala belalile lezo nhlamba ezazikhulunywa nguMatemba ezingeke zakhijwa lapha emsakazweni ka Studio 7. Ward 28 owayewinile ngu1 Ncube ovele engukansela ka Ward 28 la khathesi kodwa okwayenzakalayo izekhi ithe isikhipha i-final delimitation report kwatholakala ukuthi ama-village lawo aseku-ward 16 then wasetshela ukuthi njengoba i-candidate ku-ward 16 yayivele isikhethiwe ngangcono kwenziwe i-process kakutsha kuyeyenziwa i-citizens caucus venza leyo caucus lo wanqobayo uCouncillor Servison Khumalo wathola 91 then uHani Ncube wasothola 21 uthe impumela leyo seyibonile ukuthi ayimanga kuhle wavukela ezekhi esiyatshintshisa iaddress yakhe wasetshintshisa le polling station ukuthi yena usengowegonye kodwa iparty yakwala khona lokho yathi akungeke kwenze ukuthi umuntu uyabesuka kuvillage yakhe esiya campaigna kuward lapha angasahlali khona
ama primary elections lawo waqhuba yini okuthiwa ayengekho emthethweni
labo abasolayo angazi ukuthi indaba esola mina kulokuthi inqabe lensolo basole labo abayibo ababekhangele ngokhetho iCitizens Independent Selection Panel le Candidate Grievances Handling Committee mina angizange ngithi abantu bayenza ama primary lokho wakusenzwa libandla kusenzwa ngama commissioners kule benikezwe imvumo ukukhokheli bebandla
lo mnumzana Jabulani Hadebe ozancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkayi South edalele parliamente emele ibandla le-CCC siphinde saxoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa othi ibandla lakhe lazama ukuncenga ngesinye isikhundla sokunikezwa ekhanseli kodwa wasenqaba ngoba ilandela ukufunwa ngabamkhethayo
mina ngahamba ku-caucus point lo omunye wami umduduzi Siziba wayengekho mina abantu ababe supporta mina babe ngu 20 ababe supporta umduduzi babe ngu 4 then amanye ama ward abanye babe ngene unopposed then amabizo ma esebuya sokubuya abantu ababe ngivele bengekho la ku caucus abafunwa nguye uHadebe ngoba ngiyenza kwe caucus wabuya sesithi kakwenziwe ama primary ema warding so thina sayali uku attend ama primaries zakhe lawo ngoba u president wayekukhuluma clearly ukuthi kakusoze kube la ma primary elections ama primary elections akhona owayewenza aye elabantu bezana ngabantu labana babezodiliza ibandla babebuye ukuthi bezo supporta icandidate abayibonayo ukuthi izaluza ekucimeni mhla ka 23 bese besithi mhla ka 23 bona sebe siyavotela ibandla labo then sakunanzelela thina khona lokhu ngobuningi bethu sathi no asingeke sisinjani siathende entweni enjalo we had to withdraw from ama primary elections akhe
uHadebe yena mthetho wakhe angazi ukuthi ungumuntu onjani ngiyesaba lokuthi ngithi umuntu omdala ukhuluma amanga ngikazange abuye emhlanganweni safika ngo 10 thina emhlanganweni lo saze sasuka ngo 5 ntambama njalo sasingasoze siwuattende ngoba sasingakwazi ukuthi kuzowenziwa ama primary vele wasengilandela emzini wami uHadebe lapho okwakungaba yi 9 kilometers from i point yona leyo esafikiyo wazofikisana lami sokusebusuku ngama 7 engincenga ukuthi angehle kulesana sikhundla kungene umfana mduduzi mina uzanginika eyinye iposition of which leyo position mhlana we nomination court wamfonela wangitshela ukuthi nana usengifakile kuleyo position ngamtshela ukuthi hayi mina kangisoze ngingene kuleyo position ngalokho mina ngiyenza engithunywe ngabantu angenzi engikutshelwa nguwe njengomduduzi owenza okutshelwa nguwe I never went there. Wangifonela wathi ucela ukubuya azonthatha ngemota. Ngathi mina kangibuyi lapho. Nxa ufuna ufuna ukuthi ngibuye emhlanganweni lo, promise me ukuthi uza collecta iward yonke. Wamehlula and it was late ngabo 4. Kakhulume ngelanga ele caucus. Kuma ward wona la ama councillors wona lawo okuthiwa ngama double candidates. Akhulume iqiniso because singayenza amanga kuyabe kungalanto esiyenzayo. Siyabe siziropa.
Sizwa ibandla lakho lisithi labo ukuthiwa ngama double candidates njengani amaphepha enu okuthi lincintise awasayinwanga ngokusemthethweni ungathi ngobani abalisayinela lawa maphepha njalo babevunyelwe libandla na
angeke ngitshele ukuthi sasayinelwa ngubani ngoba thina la namhla sikwazi ukuthi mbani wakumele ukuthi asisayinele lawo maphepha. Thina sabizwa kwathiwa wonke umuntu wafaka ku chat group ukuthi wonke umuntu owa nominatewayo kahambe ezekhi enkayi center lapho sizathola khona amabizo ethu. So thina sathola ona la amafomu ayekhona sasebenzisa wona sangenisa wona ukuthi ungubani osayinileyo. We never knew that kwakulama signatures thina sacanga ukuthi ngxenye yibo president yibo bona labo kwakufanele ukuthi basayine ukuthi ngabantu aba unlawful. We never knew that.
Longo nkosikazi Sambulo Maphosa othi uzancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka ward 25 enkayi lanxa ibandla lakhe lesisisili sithi wakhethwa umnumzana Mduduzi Siziba ukuthi ancintise. Elemelika linanza usuku likazibuse lamuhla kulabathakazelela umbuso kamongameli Joe Biden labanye ababusolayo. Loba kunjalo bayajabula abantu lemdeni yabo labangane. Okunenge ngalolu daba asikuzweni kudaba esilethulelwa nguKips Dube weStudio 7.
Abezindaba abeLotus babika ukuba umongameli Joseph Biden ukhangelelwe ukuba namhla kusihlwa uza kuthula umbiko wakhe oqakathekileyo ngosuku lukazibuse ole-Independence Day. Ukhangelelwe ukuba uzahlangana lemuli zabakubutho esigodlweni sikamongameli e-White House lapho bazakosa khona inyama. Elizweni lonke jikelele abantu abaningi babheka okuthiyeneyo okudliwa lemuli zabo njalo basemidlalweni efana leyabaculi ama-music concerts ukubukisa ubuciko bokuthibilika lokufola okuhleliweyo amaparades lokunye. Kukhangelelwe njengenhlala yenza ukuba kuzalunyathiswa okuthakazelelwa ngoZulu ama-fireworks namhla kusihlwa. Hambe bakhona na abadabuka eZimbabwe abancoma kuzibuse wakwele Melika. Umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika ngomunye wabo.
Lilanga abantu abaselebrate ngalo i-freedom le independence elizwe le America beqhakathekisa kakhulu i-democracy. Abantu bakhululekile ukukhetha ama leaders abo okule democracy khona kule nkululeko ebantwini, unlike amazwe okule autocracy afana labo North Korea, labo China, labo Russia, lapho kule dictatorship khona. I-America yona ipromota i-democracy umhlaba wonke jikelele. Ilizwe lakithi leZimbabwe lingafunda ukuthize nge-America ngendlela abaselebrate ngakhona inkululeko yabo i-Independence Day.
Kodwa umnumzana Philip Gawule okubandla leZANU-PF uthi kayincomeki inkululeko yawele Melika.
Independence democracy le-America abayiselebrethayo akulanto engingatsho thina njengabantu ama-African countries, amazwe e-Africa esiyifundayo kibo kumbe esikutholayo kikho. O-Martin Luther King balwisa kakhulu abantu babengavunyelwa ukuthi so independence democracy yabo yayivele ingekho. And then kakhulu futhi independence democracy yabo sebefuna ukwenza ukuthi bayisebenzise bethi bully ama-African poor African nations countries.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Juma okubandla elibusayo.
Basuka bazenze bona obhuti ombhuti omkhulu. Enye indlela yokuqala thina njengeZimbabwe njalo sisuka emasundwini e-Afrika asithakazeleli into leyi eyabantu abayenza lokwana esikuthi ngesiNgisi ngama-gay kumbe ama-lesbian. Kodwa bona bafuna ukubana bakufostele kithi ubana thina sikuthathe kunjalo noma kungekho emkhubeni wethu.
Ele Melika lathola uzibuse mhlaka-4 Ntulikazi 1776. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland nginguKips Dube.
Intengo yempahla ukudla lokunye iqhubeka ikhuphuka lanxa isisindo sedola leZimbabwe singani siyaqina singasawi ngesiqubu ebesihamba ngaso insukwini ezedluleyo nxa siqathaniswa lele Melika emkambo webhanga elikhulu elelizwe leReserve Bank of Zimbabwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idola leMelika emkambo omnyama lithengwa ngamadola eZimbabwe azinkulungwane eziyisitshiyagalolunye, i-$9,000 Zim dollars. Kuthi intengo yedola leMelika emkambo kahulumende namhla belibiza amadola aphezu kwenkulungwane ezinhlanu, i-$5,395 Zim dollars. Laloba idola leZimbabwe selingani liqinile, osomabhizimusi lezitolo ezinkulu lezincane lokhu behlela intengo belandela umkambo wabo siphatheleni. Unkosikazi Thobekile Bhebhe, umthengi, ufakaza ukuba intengo yempahla ayehlanga laloba isilinganiso sokuthenga idola leMelika ngemali yakuleli sehlile emkambo wemali kahulumende.
Irethi iyehlile sibile ezitolo, kodwa okusixakayo ukuthi ama-prices lokhu ekhuphukile ngebond, futhi indaba le yama-exchange rates ihlukuluza thina abathengi. Okwakathi sesikubona ukuthi ama-businesses sethatha i-advantage ngokuthi bona baprize nge-black market rate, baphinde bayethenga bona i-US dollar uhulumende ngeprize yabe iphansi. Ulusizo ngoba lo hulumende layo kwenze ngani konke lokhu kakubona, ngithi sesisebenzela izisa futhi le mali yakhona ayikwani vele konke okuqakathekileyo.
Umqondisi wenhlanganiso ebona amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effort Ncube, uthi ukungathenjwa kwamandla edola leZimbabwe yikho okwenza intengo zihlale ziphezulu.
Sikubona njalo nje lanxa ngabe kukhwele ifiweli bayakhweza imali yokugada, kodwa nxa sekusehla ifiweli kabehlisi, ngoba kabathembi bonke nje osomabhizinisi ukuthi imali yeZimbabwe ingaba lamandla okwesikhathi eside. Lokho ke kubathinta ngendlela ebuhlungu kakhulu abathengi.
Kusomabhizimusi wakoBulawayo, umnumzana Ronald Gabaza, uthi uhlupho yikuthi umuntu wonke elizweni akasalithembi idola leZimbabwe.
Singayiboni trend yemali leyo, ngeke sibekise ama-price. Okumqoka yikuthi yikuba le-confidence ku-currency yakithi. Okwakhathesi iqiniso yokuthi imali leyi asithembi, njalo lo hulumende ulakho ukuvuka eguqulile imithetho. Yikho nje ama-price angasuke ehle nge-RTGS.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho njalo efundisa ngezomnotho ekolitshini le-National University of Science and Technology, uthi ukungehli kwentengo kwenziwa yikuthi abathengisayo bathola imali yabo emkambo omnyama.
Kulesikunanzelelayo siyabona ukuthi intengo yempahla ikayehli. Lokhu kuveza ukubana abaningi labo abangabe bethengisa abayitholi emkambeni osemthethweni imali yabo, bayithola emkambeni ongekho emthethweni esingathi i-black market. Njalo uqina kwemali yakithi ngabe kuveza ukubana imali yakithi ayisatholakali lula. Ngakho abantu besaba ukuthi bahle baqala ukusebenzisa intengo le ekahulumende, ngoba bona imali yabo vele bayithola emkambeni ongekho emthethweni. Lokhu yikho kulokhu kusenza sibone intengo yempahla ingayehli emavinkilini.
Ngempela viki umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa uxwayise osomabhizimusi kakhulu abadabuka kwele India ukuba bacheyane lo mkhuba wokuthenga impahla eziningi ukuze kubonakale angani impahla lezi ziyasilela emkambo. Ukuthi lapho sebezithengisa zifakwe intengo ekhuphukileyo. Wengeze ethi osomabhizimusi abavela kwamanye amazwe bengaqhubeka bethenga impahla ngobuningi kuzamele babuyele kibo, ngoba uhulumende wakhe engeke bavumela ukuba ibhizimusi iqhutshwe ngalolo hlobo. Umongameli uthi ngemva kokufaka usuku lokhetho, izitha zikahulumende zahlela ukuphazamisa umnotho welizwe ngokukhweza intengo yempahla. Ngimele Studio 7 kwaBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Wezemidlalo sokwehlule ukuba iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi liyephatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kwele India. Lokhu kungemva kokudliwa elikwenziweyo ngele Scotland ngamaranzi angamashumi amathathu lanye namhla emini. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leScotland libeqale ukuchaya ibhola lathola amaranzi angamakhulu amabili lamachumi amathathu lane 234 for the loss of 8 wickets. Ukuthe leZimbabwe seliphendula lenelise amaranzi angamakhulu amabili lantathu 203 njalo lilahlekelwe ngabadlali bonke kusele ama overs ayithoba munye ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Umlobi wezemidlalo uNesh Mgogwera uthi iqembu leZimbabwe lizilahlise ngokwehluleka ukuchaya ibhola.
Kulidouble danisayo sizakhangela ukuthi okwenzakala ngo 2018 lapho iZimbabwe yemele ithole 2 points idlala lamazwe amabili. Kanti sokwenzakala futhi njalo ukuthi kade sifuna 2 points sinezale Sri Lanka neScotland. Sehluleka. I think maybe kukhona okunye sikuleka, especially namhlanje we done well, kade senze kuhle with the ball and izazama ukuthi i-100 yabo ibe phansi. Kodwa hayi abaqalileyo ukutshayela besehlekile kakhulu ngesikolo.
Ocubungula umdlalo kakhilikithi uPraise Dumidlakama yena uthi ukwehluleka kweqembu leZimbabwe kuyisibonelo sokuba kukhona okungalunganga kulo mdlalo.
Bona i-reality check le esiyibonileyo namuhle ukuthi singaze sithi sifuna ukuwold cup, but as a country I don't think ukuthi besesiredi ukuthi siyedlala at that level, ngoba ungakhanda amaqualifier lawo ngama-teams akuphansi asekucineni lawana. The list of them is Sri Lanka and indlela esi-expose ngayo that Sunday namhlanje Scotland. So I don't think ukuthi vele kumele sihambe kuwold cup, kuningi kumele sikulungisise kwi-cricket yethu, although asiseko phansi kakhulu, but I think sesiyithole i-reality check namuhla ukuthi singaphi nge-cricket yethu.
Umahlekisa odumileyo uNtandi Yonkosi Moyo yena uthi kumele ababona ngokuqhutshwa komdlalo kakhilikithi elizweni balungisise indlela okukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe.
Impumelelo yokuthi asiseko kuwold cup ayisiphathi kahle okungangokuthi kunzima ukuthi ama players adlala lapha eQueen's Sports Club awazange apikwa kumbe akhethwa ukuthi adlale akhethe iteam. Inkinga esayo ngibona ngathi kuselection nje asiyalo ukuthi unational team umele ibone ilizwi lonke, kodwa nxa sizabuya sizodlala lapha eQueen's akuthathwe ama players especially ama bowlers lama fielders abakwazi iground. Ushona ule mdimbonile the other day zamukhuma labo crowns ngona ukuthi balungise njani iground. Ungathi kusingethile ukubowling yethu ke namhlanje, kodwa ke because amanye ama team abesesibonile aserater ukuthi senza njani ama selectors kalungise.
Iqembu leZimbabwe beliqale kuhle kakhulu kulomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba ozaphutshelwa kwele India njengoba liphutshe imidlalo yezibaya lingazange linqotshwe. Lokhu kudale ukuba lingene kusigaba se-Super 6 lile miklomelo emine, okusho ukuba belidinga emine ukuze lithole ilungelo lokuya e-India, kodwa lenelise ukuthola emibili kuphela. Isimo sengalane ngemva komdlalo wanamhla sifeza ukuba iqembu leSri Lanka yilo elihlezi phezulu lile miklomelo eyithoba mine mbili, ukuthi eleScotland lisendaweni yesibili lile miklomelo yesithupha ndawonye leleZimbabwe, kodwa lona liphezulu ngoba lile net run rate engcono. Iqembu elizafinyelela kufinali lidlale leSri Lanka lizaphuma phakathi kweScotland leNetherlands, zona ezadibana ngolwesine. Lelo qembu yilo eliza kuyadlala kumncintiswano wezizwe zomhlaba ndawonye leSri Lanka. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ningakhohlwa ukuthi luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhlanje olwabasakhulayo, i-The Connection, lapho esiyabe sicubungula ukungaphumeleli kweqembu leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi ukuyadlala emncintiswaneni wamazwe omhlaba ngemva kokunqotshwa liqembu lakwele-Scotland. Singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Umeli weHarare West edalele ephalamende uNkosazana Joanna Mamombe lo Nkosazana Cecilia Chimbiri abe-CCC batholakale bemsula emthethwandaba we-High Court ecaleni abakade beletheswa lokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa njalo bahlukunyezwa. Iningi liveza imbono etshiyeneyo ngezidindo zokuthola ilayisensi entsha yokutshayela imota. Elemelika linanza usuku lukazibuse namuhla kulabathakazelela leli langa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.vaandebele.com. Olivalelisayo ke yimi uSithandekile Mhlanga, ngikho napha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.